Umnumzana Moyo uveze lokhu ngemva kokuphatheka kwakhe emhlanganweni we-Commonwealth e-London ngeviki edlulileyo. Ubenxuswe ngeleBhilithane ukuthi azebuka imicimbicimbi ebisenziwa emhlanganweni lo kanye lokuhlangana lenkokheli zamazwe aku-Commonwealth.
IZimbabwe inxuswe ku-Commonwealth umzana Boris Johnson. Yikho mina ngivuye umhlanganweni lo we-Commonwealth. Kodwa ukunxuswa lokho ayisiko ukuthi sesiyilunga le-Commonwealth, ngoba uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth.
Umoyo uthi abantu beZimbabwe yibo abakhipha iZimbabwe kule nhlanganiso ye-Commonwealth, kodwa iqinise ukuthi nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe owenza lokho engazange akhulumisane loZulu.
Uyakwazi ukuthi saphuma njani ku-Commonwealth, sakutshwa ngabantu. So whilst thina sikwanisa ukuthi sibuye sifake i-application ye-Commonwealth, sichiya abantu ngemuva abayiwo abathi hayi phumanini lapho, kuya kungalunganga. Yikho-ke i-position esilayo ngeyokuthi sifuna ukungena ku-Commonwealth, kodwa sizaqale siyenze ama-consultations labantu wenze ukuthi basinike imvumo. Sibatshele futhi bathi asiboni kule nkinga engaphambanisa ukuthi singene ku-Commonwealth.
Sibuze umnumzana Moyo ukuthi kahle kahle imibono yabantu mayelana ngokubuyela kumbe ongabuyeli kweZimbabwe ku-Commonwealth bazayithapha kanjani.
Hayi, abantu phela anti sizahamba siye sibhode all over the ama-provinces wonke kuze kuye le mihlangano, sibatshele formally ukuthi yikho lokho. So this is what Chela, but already sokuqalisile ama consultations la.
Simbuze njalo umoyo ukuthi uthini ngokungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ukuthi zivote kukhetho oluzayo.
AmaZimbabweans firstly baningi phandle la, futhi bayenzela umhlophe ukuthi oqala babethumezela izimali kweminyaka efuna ukufika 20 besenza ukuthi impilo zabantu ekhaya zibe lula, besenza ukuthi abantu bayelatshe, besenza ukuthi abantu bahambe ezikolo. So sithi thina bame leZimbabwe ngesikhathi lapho kade kuzima khona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekubeke kwacaca kaningi ukuthi uzimisele ukubuyisela eleZimbabwe kumanyano we-Commonwealth. Elebhilithane lalo likhanya lisenza konke elikwenelisayo ukuhuga uhulumeni kaMnangagwa. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.